Isimumo senziwe ngumantu uBongani Ndlovu obemelwe ngujustice nokuthula moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanika amaphepha awo isikhathi esijayele ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uqhutshamfundo uMthuli Ncube ulakho ukungena kudala lephalamende engancintisanga e-Cordry Park kanye nomnumzana Raj Modi eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha ebelimele abalishumi nambili abamangalela amalunga e-TPC ngokuphanyeka udaba lolu emthethweni ndaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi i-Electoral Act awulandelwanga kuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha wamukela amaphepha ama-nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le se-court ngisho le-judgment akunani lezo mbangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizen Coalition for Change koBulawayo umnumzana Sengezo Thabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokheli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlupho.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelaBulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungwini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidodi kuyayangisa lokho kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-fair play fair ground ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichazisa ngesinqumo sikamantshi.
Thabangu Chafaza Chinsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esithiwe yikhothi namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumelanga lifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fazai Mahere esikhulumeni sebandla le-TPC uthi bazaphanyeka udaba lolu edaleni le-Supreme Court nesiphangiphangi. Kasebenzanga ukukhuluma ngodaba lolu nabakubandla le-TPC asebekhijiwe ukukhetho lwamalunga edaleni lephalamende bemele ibandla leli. Idale le-Supreme Court lilake isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamiswa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla ulahle udaba le-TPC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lelelo bandla bengakhethwanga ukuma-double candidates. Umnumzana Thinathi Zinto ligqwetha elelimele abalishumi nanye 14 okuthiwa ngama-double candidates.
Sikhundileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini. Umthetho uyikho konoku akusebuyeleki ngemuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TPC umnumzana Jameson Timber usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ukuvota singasozithi kuvume ikuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethi labambile.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination court ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla lezaluphepha selizangena ngelikhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo abantu bazinika amaphapha sibone ukuthi kuphambanezeke ngapho kwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela-ke last minute sesibonile ukuthi yinto okungambelanga siyikhuthaza ukusaza.
Ibandla lezaluphiyo kulalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayathithimba bethi sebenqobile. Ngimele 27 igama ngeza Jesus Banda.